Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 yesonto mhla 20 kuNhlolanja 2022 uGift Dube. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla leCitizens Coalition for Change selisungule umkhankaso walo ugedo oluzayo. Amabandla ezombusazwe akhuthazwa ukuba akhankase ngokuthula ngesikhathi ilizwe leZimbabwe lilungiselela ugedo lwama-by-elections.
Ungakhangela u-Section 67 we-Constitution upha abantu ilungelo lokuthi bangene kula maqembu baphume bangene kulana bakhankase bengavinjelwanga.
Uyakhala owesifazana osebalekele indoda okuthiwa idlongula abantwana labazukulu. Abahlala esigabeni semakorokoro eMangwe bathi kumele undoda lo asuke endaweni le.
Ucela amandla ukuthi nandingcedise ngoba lo mfana uqale 92 esabamba abafana.
Zalethulela ezamasiko ezabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye zizozizwa kulo msakazo. Umongameli webandla leCitizens Coalition for Change uthi kasuze avume ukuba ibandla lakhe liqilwe kukhetho lwama-by-elections. Kuluza kwenziwa ngenyanga ezayo. Umlondolozi Ndlovu usejulela lolu daba.
Do you remember? I can't remember. I remember.
Umnumzana Nelson Chamisa wethule lokhu namuhla eZimbabwe Grounds elokishini le Highfield eHarare ngesikhathi ibandla le-CCC lisungula umkhankaso wokhetho lwama-by-elections. UChamisa wabonge kakhulu abantu abaphumelele ukuya emhlanganweni lo loba bebevinjwa ngamapholisa. Abanye babo bagcine behamba uma ngomude besuka esitungwiza lezinye indawo ukwenzela ukuyakuzwa uChamisa esethulela uZulu umbiko oqakathekileyo wama-by-elections. UChamisa uthe wamnika amadlabuzane ukuba asebenzele uZulu kulandela ukuhluthunelwa kwebandla le-MDC Alliance ngumnumzana Douglas Monzora nabanye bakhe.
Vakafunga kutwanga vairiga.
UChamisa usole kakhulu amazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa othi kasoze abuse ilizwe leZimbabwe. Omunye okhuluma emhlanganweni lo nguBenon Ncube okhuthaze abatsha ukuba bebhalise ukuvota njalo bavote.
UZimbabwe kumele abantu baregister ukuvota ngoba yikho lapho oqalisa khona ukudecide ifuture. Nxa ungarejista ngokuvota, it means awuvotanga and awulalungelo lokucomplaina or lokusuggesta because ukule chance yokuthi ukwenze wasuyekela, especially abancane.
Unkosikazi Ellen Chiriedenga umsekeli wabona ngomsebenzi wabatsha kubandla le-CCC uthi ibandla leli lizanqoba kukhetho oluzayo.
Athina sizanqoba ngoba abantu njengoba besukume ngobuningi babo.
Ibandla leZNPF lalo belisungula imikhankaso namhla ezabelweni ezimbili. Umsekeli kamongameli umnumzana Constantino Chiwenga ubesesabelweni seMalondera utshele abalandeli bebandla leli ukuba bevote ngobuningi babo ukhetho oluzayo. Umnumzana Believe Gawule ilunga lebandla leZNPF uthi iqhubekela phambili imikhankaso yabo.
Yokuqala khona ukusitshengisa ukuthi u-2023 uzabe enjani sizahle sibone ngawo ama-by-elections ethu. Ngathi konke kuhamba kuhle sibili.
Ukhetho lwama-by-elections luqhutshwa ngenxa yokuthi ibandla likamnumzana Douglas Monzora ele-MDCT laxotshisa kumakhansila kudayela ephalamende labo ababesekela i-MDC Alliance eyayikhokhelwa nguChamisa engakasunguli ele-CCC. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Incwadi ezicubungula ezombosazwe zithi akumelanga kube lodlakela eZimbabwe ngesikhathi sokhetho. Bakhankasa ngamandla abazancintisa kukhetho oluzayo. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Incwadi zombosazwe zethule lokhu kulandela imbiko ethi kulabanye abantu abahlasele abakubandla leCitizens Coalition for Change, labanye njalo abakubandla elibusayo eleZANU PF. Umongameli Emmerson Mnangagwa ngeviki ephelileyo ukhuthaze abalandeli bamabandla ezombusazwe ukuba bekhankase ngokuthula ngesikhathi ilizwe lilungiselela ukhetho lwama-by-elections oluza kwenziwa ngenyanga ezayo. Omunye wabasola abadala udlakela ngumnumzana Efi Dlela Ncube.
Ungakhangela u-Section 67 we-Constitution upha abantu ilungelo lokuthi bangene kulamaqembu baphume bangene kulana bakhankase bengavinjelwanga bazikhethele labo abafuna babe ngabaholi babo ukansila usenator uMP upresident bengavinjelwanga bangazanga bethuselwa kanti ke njalo u-Section 58 we-Constitution ubapha ilungelo abantu ukuthi bangene emaqenjeni bazivumbele amaqembu abafuna ukuwabumba bengazange bavinjelwa bangazange bethuselwa.
Uncube uthi abantu akumelanga bekhahlanyezwe ngesikhathi sokhetho.
Kufanele abantu bakhankase bengavinjelwanga bengazange bethuselwa, bengazange batshaywa, bakhankase kuma-television, bakhankase ema-radioweni, bazibambele imihlanga nama-radio lakho konke bengazange bavinjelwa. Yiyo i-democracy leyo. Hayi isiyaluyalo sokutshana sokuthuselana lesi esisibonayo. Ayisiso esihambisana le-democracy. Senza ukhetho lungakhululeke.
Umnumzana Mlindelwa Mancitshana laye oyingcwethi kwezombusazwe uyakusekela lokhu.
Njengoba betsho ukuthi nxa isisifa iyaqhatsha, sokuyikuphela kwezinsuku zakhona. Bayazizwa labo ukuthi hayi lapha sesikhamekile, basazama nje ukuthi bathi kodwa sokuzinsuku zabo zokugcina. Sikungasimangalisi kakhulu lokhu abakwenzayo abadala, ngoba izinsuku zabo sezimbalwa ngalesi sikhathi lapho sibona khona umuntu wonke esefuna ukuthi alubana izinto zingaguquka, sibone elinye icele elitsha leli ukuthi lona lisiphatheleni.
Eyinye njalo ingcwethi kwezombusazwe unkosikazi Abigail Mupambi okunhlanganiso ye hashtag this constitution uvumelana laye.
Like another year asokuqalisile violence, i-hate speech, intolerance, toxicity, abantu bayaxabana.
Umnumzana Elifasi Mashaba okubandla leZANU PF uthi kumele abantu bonke bekhankase ngokuthula.
Sokubuhlungu ke ukuthi kona abantu sithi thina sithi lapho abantu bayakhankasa phakathi komuzi sebe-athakwa ngamatazi la awetusile MDC, asidingi ukuthi thina sibe lokudla umzwana. Kodwa singathini pho njengoba vele into ye-violence vele yeleya. Kodwa thina sifuna ukuthi izinto zibe peacefully, odliwe adliwe.
Ukhetho lwama-by-elections luqhutshwa ngesikhathi selehlile inani labantu ababanjwa ngumkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe. Umkhuhlane lo usubulele abafika phose 5,386 elizweni kusukela ngomnyaka ka-2020. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Kwezemaphandleni namhla sisemakorokoro eMangwe, okulabantu bafuna kubotshwe isakhamuzi okuthiwa sadlwengula abantwana labazukulu okwenza umkakhe afulathele umuzi ayehlala kwelaboTswana. Indoda le uNdlovu uke wabotshwa wahlala entolongweni okweminyaka emibili. Izakhamizi zithi uqhubekela phambili edlongula abazukulu njalo ukhuthaza ubukhohlakali obumangalisayo esigabeni lesi. Sehlulekile ukukhuluma loNdlovu lamapholisa ngodaba lolu. Omunye wabantwana bakaNdlovu usanda kubotshelwa ukudlengula isihlobo. Ukuze sizwe okuningi ngodaba lolu, sixoxe lonkosikazi Tabitha Mtobi Moyo Ndlovu wabalekela umuzi wakhe wayahlala kweleBotswana.
2007 ubaba uNdlovu sedlungula umntwana. Ngoba sekuyisisi sizabantu sithi umntwana lo lwesisu. So umntwana ngathi sengizothi isisu umntwana eyalo. So abekhaya sikhona ungcono umntwana lo simhambise enkambeni khona ezayakhona ukuthi umithi sombani. So sasesithatha umntwana lo sihamba la ekhalanyoni lo bhuti wami. Umntwana sefika ke sikhona ukuthi umithiswe nguNdlovu. Bamvale ngabona isitokisini nohlasiwe esitokisini wasuka uye plumlee kaze wayaphenduka. So abakibo kandoda mina bathi khona
Uyakhala lo mnumzana Frank Ndlovu, umne wabo kaNdlovu.
Ngicela amandla ukuthi nandincedise abantu bezimbabwe. Ngoba lo mfana uqale 92 esabamba abafana. Uthe kusabhekele lothi loke bamba abafana wazowathatha umfazi. Uthe esethethe umfazi ngayibona abantwana bekhula waqala wazalisa umntana wakhe weFirstborn womntwana. Abantwana lokho emphindelela ngokuya walandelisa owakhe owesithu. Indaba le yalokho siye emaphoyiseni elokho umfana ebanje phuma. Kwakhanya ukuthi umfana usefundise manje nabantwana ukuthi bevule izindlu zabantu betshontshe, nokuthi usefundisa abantwana ukuthi berepe abanye abantwana. Sicela ukuthi umthetho ungenele kakhulu. Induna yethu lapha nguwobhoto, besicela ukuthi lisisize impela lapho undodalo kasafunakala esigabeni.
Sicoce njalo lo nkosikazi Ontibile Ndlovu Phuthi, ukhansila wesigaba lesi.
Wadlengula umntana wakhe waqala wakuzalisa umntwana, waphinde wesibili wamzalisa umntwana, waphinde wathi kubona la abantwana abazalisileyo wabamba futhi umzukulu wakhe ongu-grade 2 wabotshwa. Uthe ebotshiwe zukuzuku zambona esephandle, uyawona imakhorokhoro yonke, uhambe ebona izinto zabantu engena ezindlini, thatha lokhwana lalokhwana konke akulaa nto elungileyo emakhorokhoro. Kodwa kukhona yikuthi kakaze simbone ingalo yomthetho imqinisela umthetho njengabo bonke abantu abawonayo. Abantwana labo sebesenza khonoku akade ekwenza, sebe umntwana wakhe userepha omunye umntwana. Okubuhlungu yikuthi umntwana mncane ngiyosevalelwe ejele, yena engumuntu omdala ongiyofundisa laba bantwana ulokhu ezihambahambela phandle. Sicela uncedo kakhulu ukuthi abantu bilisisize ngalo baba. Malingasibambela yena nje awuze umthetho ukuthi uqhuba ngayiphi indlela, ngoba asisakhululekanga emakhorokhoro. Abantu abethu sesesaba ukubathuma, sile irrigation evuliweyo, abantu abethu abangamankazana sesesaba ukubathuma. Sokuhamba thina zalukazi engadini ukuyasebenza, sesaba ukuthuma abantwana, sesaba yena labantu abakhe. Umama wabantwana sewazathatha abantwana wababalekisa, abanye wabasa eButswana, laye wabaleka since from 2017 engekho ekhaya, ebalekisa abantwana ukuthi basenkingeni ngana lo baba. So thina esikucelayo nje ukuthi lisincedise kuyena lo baba ingalo yomthetho imvalele njengokuba sike saba lawo mpela sazama ngazo zonke indlela izakhamizi zazama ngazo zonke indlela ukuthi baye mbophisa kubaba uchief uhobodo. Kodwa ekubochiseni kwakhe kuchief akuzanga kwaba le action ethathayo. Kwathi kugcina sazwa ubaba esithi ubaba uchief esithi akula muntu oxotshwayo esigabeni. Akula muntu oxotshwayo esigabeni yena akakambone elecala.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Alpheus Ndlovu odabuka eMakorokoro.
Usebotshwe kanengi lo muntu. Kanengi eloke buye. Siyacela ukuthi umthetho udlale indima yawo. Siward 17 before sithatha umthetho ezandleni zethu. Sicela ukuthi kulungiswe khonoko, lisincedise khonapho lo muntu ahambe futhi angathuthiswa kutoya kwesinye isigaba. Indawo emfanele ijele.
Sehlulekile ukukhuluma ngodaba lolu lenduna uHobhodo kanye labosobhuku. Okwamanje izakhamizi zixoxisana ngokumele zikwenze ngokushesha ebulenjini bokuxhumana obeWhatsApp. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singakangeni kusigaba esilandelayo sisikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umkhokheli wakweleBritane umnumzana Boris Johnson uthi ilizwe lakhe lizafakela umnumzana Vladimir Putin umkhokheli wakweleRussia labanye bakhe izithezo zenodo ingahlesela ilizwe leUkraine. UJohnson wethule lokhu ngesikhathi umongameli Joe Biden wakwaleMelika esithi uPutin uzimisele ukuhlasela ilizwe lakweleUkraine. UBiden ukhangelelwe ukuba uzakhulumisana labakunhlanganiso ye-United Nations namuhla ngokwenziwa nguPutin obelolonga ibutho elisebenzisa imibhobho yenyukliya. ELeRussia lithi akumelanga eleUkraine lingene kumanyano weNorth Atlantic Treaty Organization kumbe iNATO. Idamu elikhulu eleGrand Ethiopian Renaissance Dam elakhiwa ngele-Ethiopia emfuleni omkhulu uBlue Nile likhangelwe ukuba lizaqala namuhla ukubhedla umlilo kagetsi. Sokusele kancane ukuba lakhiwe ngokupheleleyo idamu leli. Okwamanje kusuke isikhathi sezamasiko.
Singanamasiko senziwe manje.
Yelo baba mkhulu
babelobola.
Kwezamasiko namhla uEzra Jesus Banda uxoxa nomnumzana Edmos Baloyi isakhamuzi sentaba zinduna. UBaloyi ukhala ngokuswelakala kwenkokheli zomdabu ogoqela uFelix Nhlanhlama Ngwendiweni induna yesigaba lesi. Sonke siyakwazi ukwehlela uNdiweni osebhilithani okwamanje.
Yihle lohlupho esibili ngayimali asilayo silapha ekhaya.
Nxa likhuluma labaphathi benu-ke bathini ba?
Singazi kwezinye izigaba ngoba abaphathi baseselabo. Thina kwesethu isigaba inhlawundina sisangasikabulaba lo mphathi. Umphathi wethu walala.
Ubani?
UMabhena.
Wayeyinto?
Wayengumphathi wethu.
Usijona ukhansila u-MP?
Ukhansila yi-1 umkhabo umkandla. Sisuki khonapho kusigaba sinye.
Omunye umphathi omkhumayo ngonjani?
Unyathi abayebesigaba bakomgobo. Abakomgobo ngale
abakachuzi.
Walala abakachuzi.
Usobhuku?
Ye, usobhuku. Abakachuzi kundle zabo ukuthi omele abambe induku yakwabo ngubani.
Induna ke?
Induna yalala layo.
Ukhayisa?
Yee.
Wazwathathayo ngubani?
Wayekhona umntana kuFelix. So asikwazi ukuhlupho bani uhambile la England yabona sekudlula iminyaka emibili emithathu engakaphenduli.
Asela nduna asela bosobhuku.
Asela nduna asela sobhuku kithi lapha ebhekeni.
Akungeke ufake omunye.
Kumele abe khona ngoba yisigaba. Isigaba isebhekeni silo mphathi waso. Kule qembu langale elakokhumalo lalo. Lesigaba sayo. Kuzokuya ngapha imbelezi lomkhokheli wayo ngapha isigodini silomkhokheli ehholo kulomkhokheli njalo njalo kusiyala emafalisi thina ngale sizintandane silapha
lokho elizwe ngalisho khona lobo Felix ukuthi babe ekhaya uthini kubo
Hayi siyathokoza nqabe buyi kuba siyabe sizabe
umcele ulalele kwena leNgland
ulalele siyamcela ukuthi abuye azosimela lolu hlupho kumbe lokho okwamkhubayo thina kasingeni indawo kulo gakulungisile
ngokwenduna le
induna yethu thina sifuna induna lapha
uyokhethwayo
uye wakhethwayo sifuna induna waye la ulaye umbe wabuthambo emakhula la kodwa ke Tambo loku wakamba wakamba England. Ubaba sasa sifuna ukuthi kusuthi wahle wabamba yena uFelix ukuthi azosimela ngoba sesisendo lwethu ngokuthi sibe le nduna manje sizayo ukuthi siyenze njani induna siselayo siyahamba yahamba England. Nakulokuthi kumbe kukhona abakubumbayo kona ngale lo Thambo siyakubukela sikhumbula ubaba undiweni indlela induna yabo baba sizalwa lapho emndilini yenduna
lapha lizwe umnumzana Edmos Baloyi isakhamuzi sentaba zinduna ephupha lo Ezra Jesus Banda besentaba zinduna lalelani uhlelo olufanayo ngeviki ezayo
sibe sizwe ezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngwentungame lenkomo lamhlanje ngilomfundisi usenisipanda ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi
ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa ngiyakhola libe leviki yendle
usiphatheleni lamhlanje
Namhlanje bemfuna sikhangele ukuthi njengoba sesingene inyanga esibili kulomnyaka ka-2022 ngifuna sikhangele umbono esilawo ngempilo zethu ngifuna ukubala kuHabakkuk chapter 2 uthi yena inkosi yasingiphendula yathi bhala umbono uwenze ucace phezulu kwesibhebhe ukuze ogijimayo awufunde kuqakathekile ukuba ungabi lezifiso kodwa ube lombono abantu abanengi ababa lezifiso yikho lapho kuba lomehluko lombono isifiso yikho kwathiwa isifiso zika-amukela isifiso yinto oyabufisa ngenhliziyo ukuthi yenzakale kodwa ke ungabi lamacebo okuthi leyo nto ingenzakala njalo ingafezeka njani ikanti umbono kuyabe kuyisifiso yebo kodwa isifiso esilamacebo okuthi singafezeka kanjani yikho lapha sibona kokuqala inkosi ikhuthaza uHabakkuk ithi yona bhala phansi umbono lolawo into yokuqala nxa ulombono yikubhala phansi kumele ubhale phansi ukuthi kanti vele wena ubona uNkulunkulu wakubizela ukuthi wenzene empilweni uNkulunkulu kabizelanga umuntu ukuthi adle isitshwala ahambe ayelala avuke ekuseni ageze izandla njalo adle isitshwala ayelala kodwa uNkulunkulu udale wonke umuntu wafaka phakathi kwenhliziyo yakhe umbono njalo wamfaka lento esingathi yona uNkulunkulu abe thume ungabe umbani lobani okumele ayenze lapha emhlabeni ayifeze azayiqede siyakwazi ukuthi uJesu umbono ayelawo wawusegcikeni ukuthi uze emhlabeni ukwenzela ukuthi azosindisa labo abalahlekileyo ngakho siyananzelela ukuthi ukusindisa labo abalahlekileyo uJesu kazanga phonga ukuthi ngiyafisa ukuthi nizabasindisa kodwa siyakwazi ukuthi waba lombono waba lecebo lokuthi uza kuye siphambanweni ngabe siphambanweni uza kufa njalo avuke ukuze labantu basindiswe kodwa siyabona umbono kaJesu ukuthi njalo waba lombono ukuthi adinga abafundisi azabafundisa ngokuthi basale belandela indlela zakhe ngakho nxa ulombono kumele ubhale phansi ucace kube gcekene ukuthi kanti vele ufuna ukwenzani uduvo lwabanye abantu ukuthi umuntu uyafuna ukwenza izinto eziningi ebambe lapha shiye ngaqedi ayibamba ukunya kubamba chiye ngaqedi umbone seyeqile wagijima waya kokunya chiye futhi ngaqedi kuyabe kungacaci ukuthi ufuna ukwenzani okokugcina emfuna ukugcizelela ukuthi isikhathi esiningi nxa silombono ayisinto evuka isiyenzakele yinto engathatha iminyaka eminingi ngakho lapho siyabona uHabhakhukhi ekhuthaza uNkulunkulu esithi lanxa uphuza uwulindele ngakho ke lawe uNkulunkulu ukubizela ukuthi ube lombono ngempilo yakho unginika lingqobe namhlanje nxa ukhangele wena ubona ngani uNkulunkulu ukubizelene
akuyiphethe mfundisi
asithandazeni baba ngegama likaJesu enithandazela abandlaleleyo ukuba banike isineke sokuba nxa sebezwisisile umbono obaphe wona bekwanisa ukuwumelela ukuzifezeke njalo kulabo abalokhu bengazwisisi ukuthi ubabizeleni niyathandaza uba moya engcwele ukhulumisane labo ubasize bekwanisa ukuthola njalo lokuzwisisa ukuthi ubabizeleni uNkulunkulu ufuna benzeni lapha besaphila ngegama likaJesu amen.
Bekulohlelo fuselela umoya silomfundisi usenispanda tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungami linkungo.
Siyabonga kakhulu untungameli Nkomo. Ngweza batsha namhla kweza Jesus Banda uqoqa loJillian Ngwenya.
Sawubona sinyana unjani?
Yaphila.
Yamla kumbani?
uJillian Ngwenya.
Jillian Ngwenya. Kani umntana omncane le minyaka?
Le 18 years.
Le 18. Umntana lo lengayi?
Le 1 year 3 months.
Wezo.
Uyisusekhona.
Ngone mfuma ngabe kahle.
Eku
ndaba zinduna ke utlanda
abanhlalo ugogo kaluma
ungapho gogo
gogo khona
so lapha ke ngiyakubona lapha usemncane isithupho laso
isithupho sikababa yeso singenza ngakhayi usinqinyeza ngehlo ukuthatha ibhedi
bathini bathi bakuningqongela isithupho saba
bathi ngihambe ngithatha isidingo ibe isithupho somzali wami
ngolabazali
abazali bangikhona omunye omunye ule omunye ule so ukuthi ngesithathe sokwehlule
umama
mama usegoli
so wathiwa lapha mama esesiye goli wakuthiya wedwa ubaba ungazi
angikwazi
ubaba amazi kuza njani uma ubaba ungamazi
ngiyafisa ukuba
ngiyafisa ukuba amazi kathi sihambile ngalithisa emgwaqweni angaka ubelethe umntwana kuhlungu lokhu uya nga
ngiyechallenge uant
kulani kuant
ngiyalalela kusa njengoba kusekuzana kusasa ngifuya thatha abana abangoko
ufuya thatha abana wakho abana wakho banga
basegogwe uant wami khona
uanti anti ozalobana
ozalobaba
kwenzakalani wangaziyeli bagcina uanti
akula muntu ongahlala
wanto wako kaseko lai
hai uya pia kwa kutu nganu ya ba abuse wanto
wako uya ba abuse so kutu wananjongo siso mtala nye batata
ingitipi zo sali lao kukoko
kukoko sumu tuli lao sali kukwe so tulu kukwe la
uzalumamu
wae lani asali lao kukwe uzalumamu kutala
sasa nga kwa stu nga
so amtu wala watahu bono kukwe wako ufundile hamba esikolo wacina form one
cha form four
mntwana usibala isikhathi bani
ngabhala ngizithwele
wabhala uzithwele ngo-2020 umntwana esikolo ucinga mbani umntwana lo
yimi ngimsapota
usapota ngani wenzani
ngihambe ebantwini ngisahlawula
umsehlawule impilo yakhona impilo enzima le so banakho kathi esuthi vela ngokubachiye bebodwa subalanda nxa ubalanda uthole umntwana nje ilanga litshisa uhamba 12 kilometers ngenyawo kambe kuba nobunzima ongakanani
kula plan kulokuthi nishale ekhaya lekhaya
ngebodwa lapha lizwe uEzra Jesus Banda ixoxa loJillian Ngwenya bese indaba zinduna. Singagqibi uhlelo lwalamhlanje, wathi sikhangele bese lazo. ibandla le-Citizens Coalition for Change selisungule umkhankaso walo ugedo oluzayo. Oliver Lelishayo, uGibbs Dube.